amapolisa ungakhangela vele i-department yena leyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangele lokwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe. Abesizwe sithola isevisi eqondele namapolisa ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulela umuntu. Amapolisa angahambe eboleka izimota ize siyafinyelela lapho ayafinyelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ihlupheka, ihambe icela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonokho ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imota zonke lezi? Ibudget pele yakho
Gibbs, ungakhangela Gibbs, ibudget yakhona ikhona nti Ministry of Affairs ile budget yayo. Lanxa kunjalo Gibbs, ukuthi njengoba ngisitsho yinti mina amapolisa abe vele angani ayasilela, mina yakuthabela Gibbs khonokho ukuthi amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hayi kwesadika, kwesadika hayi ambundi amapolisa lokwalokuthi kulungiselwe isadika. Hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube lemota zelezo ezigwalileyo kwenze ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuthi okuthengisela Gibbs okufuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abayeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangudlwangu. Khangela Gibbs nxa ufuna, khangela sikhangele ne-Britain kunjani. Khangela kathi sabantu ade besenzani betshisa i-property betshiyakokwakade selikutho Gibbs ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezana. Kumele amapolisa athi rise to the occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.